jobu swazinyoni
basitshelile abadala basitshelile ogogo bathi
batusha
hayi hayi
batusha hayi
umhlaye fayo
leli lizwe leli lizwe jobu swazinyoni
lani lina baka mthwakazi siyalixwayisa sithi
vuka.